So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhlaka 1 kuMfumfu 2023 ngoKipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bakhangelela ukuthi abantu bangene emgwaqweni. Kodwa siyakwazi ukuthi izalo PF yipho abakumelele khonoko ukuthi abantu bangangena emgwaqweni bona bese bekhipha amasotsha abo babulala abantu.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi akula ngqubekela phambili ezizaba khona eZimbabwe uma kungenziwanga olunye ukhetho lonyaka.
I-TCC ungakhayela khathesi enye i-part of leadership yabo iyavuma ukuthi hayi sadliwa sekufuna ukureconvina ukuthi bebona i-way forward ngoba bayabona ukuthi kwakumgceke badliwe.
Kodwa abakubandla le-ZANU-PF bathi abe-CCC bayenga uZulu. Likha phansi iqembu le-Highlanders Football Club emdlalweni wenkezo ye-Jibuku Cup. Salethulela izabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi akula ngqubekela phambili eziza kuba khona kweleZimbabwe uma kungenziwanga olunye ukhetho lonyaka. Bathi balithemba lokuthi inhlanganiso ye-Southern African Development Community izabanceda ekuqhubeni olunye ukhetho loba ibandla le-ZANU-PF lisithi kabakhohlwe ngezokhetho. Enye inkokheli yenhlanganiso le isanda kwenza umhlangano we-SADC Troika okukhulunywe kabanzi ngokhetho oluqhutshwe kweleZimbabwe ngoNcobakazi. Abazi ngokwenzeka le emhlanganweni lo bathi kwamukelwe okwethulwa yi-SADC Election Observation Mission eyathi ukhetho kaluqhutshwanga ngemfanelo. Kukhangelwe ukuba okulotshwe yi-SADC Election Observation Mission eyayikhokhelwa ngumnumzana Nevus Mumba kweleZambia kuzanikwa uhulumende wakweleZimbabwe okhokhelwa ngumnumzana Emmerson Mnangagwa othi kalusoze luphinde ukhetho kweleZimbabwe. Pho liyangaphi eleZimbabwe? Uze sihlaziye udaba lolu sixoxele nkosazana Barbara Kwangwara okubandla le-CCC lomnumzana Guta Msanka ilunga le-ZANU-PF.
I-SADC yakhipha i-report ukuthi ukhetho lwalungekho free and fair and credible. EU yakhipha i-report enjalo, ama-church yakhipha i-report enjalo and lokho sime khonapho ukuthi khona ukhetho lumele luphindwe ngoba ziningi izinto ezayenzakalayo ezazingamithi i-criteria ama-elections both eZimbabwe nase-SADC. Asimanga, asithulanga lokho sikhuluma Gibbs, ngiyakwazi ukuthi abantu bakhangelela ukuthi abantu bangene emgwaqweni. Kodwa siyakwazi ukuthi iZANU-PF yipho abakumelele khonokho ukuthi abantu bangangena emgwaqweni bona bese bekhipha amasotsha abo babulala abantu bese bekhuluma ukuthi i-CCC ilo dlame kumbe i-violent. Lokho ke asoze sikwenze ngoba thina silibandla elikholelwa ekuthuleni. Silibandla elikholelwa ukuthi udlwangudlwangu abuyakhe ilizwe. Silibandla elikholelwa ukuthi ukukhuluma kuyaceda yonke into. So I think nakubona ukuthi uPresident Nelson Chamisa wathuma iqula lakhe emazweni ambalwa eSouthern Africa ukuthi bekhuluma izikhalazo zethu ngokhetho, mayelana ngokhetho olwadlulayo lukamhlaka 23 August. Engithemba ukuthi yinto ebalulekileyo ukuthi siyenze.
Yes, siyakuzwa kakhulu-ke nkosazana Gwangwara. Singene kubaba-ke uGuta Msaka webandla le-ZANU-PF. Ye, ukubona njani khonokho-ke okhulunywa ngomama lapha Msaka?
Kuyamanga mangalisa asibili okukhulunywa ngubabra sibona i-election le-election ebuyayo i-CCC yabe ikhala isithi itshontshelwe election and election babe sithi batshontshelwe okumangalisa yikuthi ungakhangela okwamanje ama-MP wonke awe-CCC bona bathi bawina ama-councilor athi awina awina kuhle abafuna ukuthi kuvothwe kuqaliswe kutsha awe-CCC ama-MP athi hayi thina sawina kuhle wena babajamisa wadliwa wedwa asifuna ukuphinda ngoba izimali zokuphinda asilazo kodwa uChamisa yena uthi yena eyedwa nje nguye owatshontshelwayo into esimangalisayo thina sibili njengabantu beZimbabwe ukuthi kanti indaba etshola ekhala ngokutshontshelwa iSadiq abayitshoyo ayengumuntu oyi-1 lo othiwa ngumumba lo abasemyaleni laseSwathini ukuthi ebe yi-observer esikwaziyo sonke ukuthi wayele mission yokudiscredita ama-election eZimbabwe engakafiki i-report ayifakayo i-report eyaziwayo ukuthi yavela ku-ZID Zimbabwe Institute for Democracy word by word, paragraph by paragraph into AI sitting is long it was premeditated report I saw reports into Ezanza Galayo ground ngakho ke sibona ama council of ministers awe SADC esesenza amhlophe kuZimbabwe ngoba bayabona ukuthi ukhetho lwenza free and fair ungakhangela I United Nations ayigijima ukwenza amhlophe nxa engaphiwa ngama report ngama observer mission acheneyo yezwa okwakhunywa EU yezwa akhunywa even EU la ikhuluma bethi hayi ukhetho lwali free and fair kodwa kulezinye izinto lapha lalaphana okumele kuimprove lokhu into esibonayo amazwe wonke nxa senza ama election ukuthi akula election abe perfect even yona iAmerica sikhangele yayingela election iyayi perfect so nyamangala ukuthi lokho abakutsho ukuthi batshontshelwa batshontshelwa ngubani engafuna ukutsho ukuthi i-CCC ungakhayela khathesi enye i-part of leadership yabo iyavuma ukuthi hayi sadliwa sifuna ukureconvena ukuthi bebone i-way forward ngoba bayabona ukuthi kwakumgceke badliwa
izimpiyakampeni
yaqalisa kulesi khathi
ngena khonapho ke mama utsho khonapho yamuzi uthi uyakhuluma ubaba umsaka phosela khona
ngikhanda ukuthi ngithi ukukhuluma ngobaba umsaka ibhuku lokho abakubiza ngesikhiwa besithi propaganda and izangu siyayazi ukuthi intshantsho yepropaganda okusibili ama-MPs nabacouncillors awe-CCC azange akhuluma ukuthi bona angene ephalamende because bona bawina uChamisa wadliwa kwakuyi-decision yephathi ukuthi ende ikhokhelwa ubaba uChamisa yena ngokwakhe wathi abahambe ephalamende abahambe ekhansilini bayendela abantu andibana ngapha sisilwa ukuthi ukhetho lonke nje lwalungekho lalungekho fe so lokho kuthi bethi khona ama-MPs athi khona uChamisa wadliwa ngamanga lawo ngamanga gips and into ezwisa ubuhlungu kumbe into ezwisa usize ukuthi abantu bayakhuluma izinto ezinjalo uthi ukhetho lwatshontshomba lwatshontshwa kumnangagwa ukuthakho isadaki umuntu oyi-1 ngamanga ipropaganda umumba wayerepresenta
Iway forward eZimbabwe ilula kakhulu ukuthi sonke thina sisapothe umongameli owakhethwa ngabantu beZimbabwe ukuthi kokhele iZimbabwe ukuba umnankako sonke sifaka amakhanda ndawonye sicase kuyakha ilizwe lethu njengoba sithi ukuthi ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo laba abanye abadliwayo kule polarity ekhona i-political actors dialogue bengene khonapho labo benegotiator bekhonapho abafuna ukuthi kungene lakho ku-government yikho kuphela okusele kade sithi sisebenze sibantu banye siyakhe ilizwe lethu sisiqhubeka sisiya phambili
lapha lezo umnumzana kutamsanka okubandla lezano PF lonkosazana babla kwangwara ilunga le-CCC Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuhlenga abantu ole Civil Protection Unit ludinga abantu abambalwa eJakari okubhubhe abalitshumi lantathu 13 engozini yomgodi weBay Horse Mine ngolwesihlanu kusihlwa. Isiphathamandla sohlangothi lolu zitshele iphephandaba leSunday Mail ukuthi
okwamanje sokuhlengwe abantu abangamachumi amabili lanye 21 abanye babo kababonakali abaku-Miners Federation of Zimbabwe bathi kulakho ukuthi kubhubhe abantu abafika phose amachumi amane 40. Zingangangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin usetshele omunye wabaku-Wagner Group ukuba akhokhele abanye abakunkampani le abalwisana lohulumende wakwele Ukraine. UPutin wenza lokhu kulandela ukubhubha kwa-Evgeny Prigozhin wayekhokhela i-Wagner Group wabhubha engozini yendizamtshina kwele Russia. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Umnumzana Jimmy Carter wayengumongameli wakwele-Amerika useleminyaka yokuzalwa phose elikhulu 99. UCarter uhlala endaweni yokuphumulela asebekhulile. Umongameli Joseph Biden lomkakhe uJill Biden bamenzele amhlophe. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Kweza masiko silo mama ohlala eBhilitani uzazitsho ukuthi ungubani?
Nginjani balaleli, nginjani babadube? Mina ngihlanjiwe Sibanda, uMrs. Tholi.
Ye, Masibanda, akusitshela ukuthi abantwana khona ngapho-ke eBhilitani libakhulisa njani njengoba siyabona ukuthi kukhona ngani kuyahlupha?
Yeyi babadube, kuzima abantwana ba these days abasafaneli ngesindlela abantwana abakhula ngesikhathi sethu. Kakhulu lapha emazweni abantwana abazalelwe lapha lo bengazalelwanga lapha ibuye vele ekhaya wazokhulela lapha esuke adopte umthetho walapha emazweni. Kunzima abantwana, umthetho usuka ube sezandleni zabo ukwedlula abazali kulelela lapha emazweni.
Akuchazise sibili ukuthi kuhlupha kanganani, kuyini ngani abantwana abakuphatha kuhle kunoko?
Kuyahlupha babadube ngoba umntwana usuka sengani nguye oyincharge ukwedlula umzali. Awula wedwa ungumzali emntwaneni, uyayesaba ukukhuza umntwana engumntana akho, umntwana ebe nguye okubusayo endlini yakho. Uthi uthi uyakhuluma ekutshela ukuthi ayinoma right uzamthini. And le influence akhona eningi vela ezikolo khonapho nxa they discuss about those things ukuthi vele nxa ungikhaya abazali bakho bekumele bekutreate njani njani. Lwana ngabatshela iview yakhe, labana abangane sebemtshela ukuthi hhayi uyavele don't accept it, go and report them. Bemtsheleke ama-channel wonke ukuthi nxa ungakwazi kuhambe report usuke lapho uye lapha. Bem-encourage ngezinye indlela ukuthi umntwana nxa esefika endlini lapho sedelela umntwana uba lo mntwana ulapha emazweni kusuka kungani yije le babadube.
Kuba nzima, ungeke vele wamkatsa, ungeke wenzani vele kwakwenzi.
Ukumkatsa ebonakale esehluzukile kumbe sele bruise. Anti sasa uzabona sebekuvakatshela usubizwe esikolweni. Kuhle khona umthetho, but umthetho wangikhona babanika kakhulu.
Pho manje
babanika kakhulu abantwana bebesicona sebedelela vele ukuthi umzali abamponi ukuthi kuyini ngoba umthetho wabo bawazi.
Pho manje libagoba njani nxa sokunjalo?
Yikuzama Dube, yikuzama. Nxa uvele ukhulela esintwini yikuzama. Abanye bayabehlula sibili straight away bezogcina bebathathelwa abantwana. Omunye yena umntwana lo bengathathelwanga yena yedwa ivolunteer ukuthi vele angisafuni ukuhlala nabazali bami.
Ye madoda, phosela ukucina ke.
Ahlethi angisafuni ukuhlala nabazali bami, vele angisafuni. Babe sebe-influence la nje bamtshela ukuthi vele suka uzahlala ngcono, uzathola ama-benefits akho, ubabe bekukhangeka kulabantu abakukhangelayo. Ekhohle ukuthi umzali ngumzali. And from there ngavele suke babadube kuphendukeni kwakhe vele kasalungi futhi umntwana wankona seke wahlala kuma-social services. Angeke ze kulungele futhi.
Hayi kulobu
zi. Yikho abafunda khona futhi ukungezwa ngoba nxa sebefika ku-teenager age yena liyana sebefundisana okugwayi into ezingayisizwa kho abafunda khona konke ukungezwa.
Ye, siyakuzwa kakhulu ukuthi sikhathi sesidliwe ngomangoye. Phosela ukucina khonapho-ke imzuzwana khonapho ma.
Ye, ngingafaka i-example but zithi 6 years ago ngeke nze ngikhuluma ibizo kulomunye owathi umntana ke lapha khonokuthi lathi abantu siyafika sithathele izikhiwa phezulu ukuthi hayi sesisemazweni angifuni ukuhlupha abantu umntanami njengoba ngifuna ukuya ekhanza vakatsha ngishiye kuma-social services. Uthe ejike vele ekhaya umntwana wafice selihlonganjela. Umntwana wathi hayi vele impilo yanongiphilisa yona baba. I see umpilo ya abusing me. I think I'm happy here.
Kunzima. Hayi kunzima. Vela kulungiseki lokho, ngeke kwakulungisa, akungeke.
Ah, lapha kunzima baba dube ngumthetho usezandleni zabantwana. Usezandleni zabantwana umntwana nje uyakutshela yonke into ayifunayo.
Hayi siyamuzwa ke umama lapho yakhuluma ngonkosikazi Hlanjiwe Sibanda Thole. So ke sibonge kakhulu ungadinwa kusasa zabe sikudinga sihlale sikhuluma ngakhonoko ke kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Hayi kulungile baba tuvela mimbongile balaleli.
Ngcina masiko wena. Owangusenziwe manje.
Wa manje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyakhona libe leviki enhle
usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje ngiqhubekeya phambili ngifuna lokhu sikhangela udaba esaluqalisayo kuviki ledlulileyo olomthandazo. Namhlanje ngizafuna sikhangele kuMateyu chapter 6 iverse nga 9-10. UJesu ukhuluma la abafundi bakhe lapho bafundisa ngomkhuleko ukuthi kibo kumele likhuleke kanje. Baba wethu osezulwini kalidunyiswe ibizo lakho. Umbuso wakho kawuze, intando yakho kayenziwe emhlabeni njengalokhu isenziwa ezulwini. Singakuleven ithi siphe lamhlanje isinkwa sethu sansuku zonke. Njalo sithethelele izono zethu njengoba lathi sibathethelela abasonelayo. Njalo ungasingenise kulingweni kodwa usisindise komubi. Umkhuleko uqhakathekile ngoba nxa ungakwazi ukukhuleka ungeke wakhulumisana loNkulunkulu. Ukukhuleka kufanana njengokuphefumula. Ukuba isiKristu sakho nxa singalamkhuleko sivele sona sifile. Ngoba uNkulunkulu nxa ukhuleka laye njalo akawuphongi ukukhuluma kuphela uwedwa. Kodwa kumele ukukhuleka umelele ukuthi akuphendule. Lapho uJesu sihlangana laye echasisa izinto ezithize eziqakathekileyo. Okokuqala usebenzisa ibali elithi baba wethu osezulwini. Leli balelithi ubaba umuntu ongubabakho umuntu olobudlelwane laye. Njalo lobudlelwane laye obuthize ubudlelwane lobu beyakuvumela ukuthi ungabe kuyikuyini alakho lakho ngokwakho. Ubudlelwane lobuyana kuyafana lokuthi mina abantu abami nxa befuna ukudla abaqali bebethi baba sicela ukudla insuku zonke bathathi baba sicela ukudla besethatha ukudla efrijini besenzeni. Bayakwazi ngabantu abami ngakho ke balelungelo lokuthatha ukudla labo badle. So nxa thina sisiza kuNkulunkulu sisithi baba wethu osezulwini sihle sifake ubudlelwane obuthize naye laye obokuthi ngubaba wethu. Ngakho ke silelungelo lokuza kuye sizocela izinto. Lokwesibili siyananzelela ukuthi uJesu siqalisisa njalo esigabeni sokudumisa uNkulunkulu. Ayikhona isigaba sokucela futhi kalidunyiswe ibizo lakho. Abantu abanenqabe siwa uNkulunkulu bafuna ukuzocela kuphela. Baba ngicela lokhu, baba ngicela, but lapho uJesu sitshengisa ukuthi singaqalisa ngokuthi kalidunyiswe igama lakhe. Qalisa ngokumkhonza. Okwesithathu thokozisa ukuthi ayisitsho nje kuphela ukuthi sithandazele ukuthi hayi mfuna imota kumbe mfuna lokhu. Kulabanye phela abaqina ngakhonokho ukuthi umuntu uqina ngokuthi uNkulunkulu unika lokhu lalokhu. Kodwa laphana sibona uJesu sithi sithandazele ukuthi umbuso wakhe uze lapha emhlabeni njengoba ukhona ezulwini. Futhi sithandazela izinto zombuso. Sithandazela ukuba kusindiswe abantu. Sithandazela ukuthi abantu bangahlukuluzwa bathole intokozo. Sithandazela izinto ezikhona emazulwini ezulwini ukuze zibe khona lapha emhlabeni. Lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba kusitshengisela ukuthi inhliziyo zethu lokukhangela kwethu sikhangelela ukuba intando yakhe iyenziwe. Umthandazo uqakathekile empilweni zethu, yikho ukuphefumula kwethu.
Akuyiphethe mfundisi.
Basithandazeni baba ngegama likaJesu. Vuselela abazalwane, vuselela abalaleli bami, vuselela ibandla ukuze umthandazo siwuthande. Baba sivuselele usinike phakathi kwenhliziyo zethu ukulangalela njalo lokuwomela ukuthandaza ngaso sonke isikhathi. Baba sesibongela ukuba uniyokhulumisana lathi ngasithandaza njalo ngalesi sikhathi sibeke ilizwe lethu leZimbabwe ezandleni zakho ukuba ulibusise kube nokuthula nokuqhubekela phambili egama likaJesu. Amen.
lo bekuluhlelo fuselela umo ya silomfundisi usenisfanda tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo
siyabonga kakhulu untungami linkomo okwamanje sike sizwe ezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lonkosazana Emily Ncube owasungula ugwalondaba olubizwa ngokuthi The Wardrobe Magazine ngomnyaka ka-2021. Imagazine le inceda abatsha abathengisa impahla echiyeneyo njalo ukubazisa ngezemisebenzi.
Into eyangenza ukuthi ngiqale imagazini leli ngabona ukuthi abasakhulayo babe senhliziyweni yami. Ngabona ukuthi kungaba njani ukuthi lami ngingavuselela ngiphakamise abanye abasakhulayo kakhulukazi emabhizinisini abo ukuthi labo bebe bephunyiswa kumagazini beyaziwa kuba emphakathini. Okungaba kuhle futhi ukuthi ukwaziwa kwabo ikuphakanyiswa kwamabhizinisi abo abantu bazaqala ukubalandela befuna ukuzwa kakhulu ukuthi bathengisani bayenzani. Njalo ngabona ukuthi amanye amakampani lawa kabanaki kakhulu abasakhulayo lapha bagijimisa ukuthi bakhangele laba abasebethuthukile kudala. So ngabona ukuthi hhayi indaba le ngiyaqala ukuthi sikhangele ngendaba yabatsha abasakhulayo kungahamba kahle njani.
Yiziphi indubo ohlangane lazo ukusukusela ekuqaliseni imagazini le kuze kufike lapho osukhona khona?
Kwaba lokungayamukelwa ngamanye abantu emakampani entatheli izindaba. Kwangani kwakubahlupa kakhulu ukuthi kanti vele ukwenzelani. Babebuza ukuthi kanti vele uyenzani. Yiproject yesikolo yini le oyenzayo? But mina ngabatshela ukuthi hayi sengivulile inkampani umsebenzi usuqalile. Ngaba lobunzima obukhulu even lapho okuyenziwa khona ama workshops ama meetings ngangibona ukuthi kabasafuni vele lokuthi ngibe khona. Kwaba kwanzima kakhulu ukuthi bekwamukele ukuthi ngikwenzelani. Bayefuna ukuthi engxenye mina ngibe ngivika kubo noma ngisebenza ngaphansi kwabo. Enye futhi indaba engahlangana layo le futhi engathi isesekhona futhi indaba yokuthi ukubhadala abanye abasebenzi bami intizelo izindaba kwakungelula even lakathi akukho lula but ibhizinisi hayi liyahamba.
Yiphi inkuthazo ongayipha kwezinye intatheli ezindaba ezingabe zifuna ukusungula ibhizimusi sikhangela kakhulu abasakhulayo?
Inkuthazo engingayitshiya kwabasakhulayo abafuna ukusungula amabhizimusi ngeyokuthi ukuphumelela empilweni uzokhangelelwa phansi, kuza kuba njalo lamazwi okukuwisela phansi. Kodwa wena kholelwa kuwe, kholelwa enhliziyweni yakho, yiba nesiqiniseko wena ngokwakho ukuthi usufuna ukuqala impilo enje uyiqala njani. Ende futhi uma ufuna uyiqala ibusiness ungesabi ukuqala, ungalaleli amazwi angalunganga ende futhi angakuwiseli phansi. Uma mina ngikwenza lawe ungakwenza.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lo Emily Ncube ologwalodaba olubizwa ngokuthi The Wardrobe Magazine. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngevikezayo olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga kakhulu Tabo Kancube, ube lo isuku oluhle. Wezemidlalo uJoseph Njanje usethulela impumelelo yemidlalo edlalwe namhla kusigaba sePremier Soccer League.
Iqembu leLenders linqotshwe nge-5-3 ngemva kokutshaya kwembekwa njalo uLinot Chikuwa nguye obanjelwe ngunozinti weKaizer United uAshley Reyners. Isikhathi besiphelezi ngujiki lobhanqa 2-2 ngemva kokuba iqembu leKaizer United lihlohlelwe nguClive Rupia kanye loJoseph Thulani ngehlandla lakuqala lomdlalo, kwathi eleHighlanders lihlohlelwe nguMbongeni Ndlovu kanye loAndrew Mbeba ngehlandla lesibili. Kusigaba sesemifinal iqembu leKaizer United lizadibana leDynamos, lona elinqobe leFC Platinum nge-5-3 ngomgqibelo. Kwenye isemifinal iqembu leBlack Rhinos lizadlala lengezi Platinum Stars ngemva kokuba ile Rhinos linqobele Chickenini nge 2-1 ngomgcibelo kuthe lengezi lichayele Herentals nge 5-4 ngemva kwembekwa namhla eNational Sports Stadium ngimele City 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo uJoseph Njanji uqoqa lo Simba Rusike owaye umgadli wamaqembu abalisa ele Highlanders, ele Thorn Grove, Japani Mine kanye le AmaZulu. Uyazisola ngakwenza kulandela ukubukwa ngabantu esadlala umdlalo wenguqu.
Urusike uhle wakhanya esasengumfanyana ukuba ule talenta kwezemidlalo njengoba ihle waqala ukuphatheka kumidlalo ebalisa ukugijima kanye lowenguqu esafunda eLozi K Primary School.
People used to say picture gijima, but mina ngagijima kulani. I remember ngisechayela ahead of me emzilikazi. It was quite challenging, you know, but when I tell people, Peter Ndlovu sasigijima sonke primary. Gijima sonke primary, we happened to meet again by Highlanders Juniors. We played alongside the Highlanders Juniors. Well, Peter then graduated to the under-16s ahead of us.
Urusike udlale kumaqembu abasakhulayo weqembu leHighlanders waze wabizwa kuqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwelitshumi lesikhombisa lapho akhethwa ukuba ngukapteni. Uthe leminyaka elitshumi lathoba nembili wathathwa ngumoyi Roy Phiri wadlala kwele Botswana lapho adlalele khona amaqembu abalisa ele Traffic kanye lele Haboron United. Ekuphendukeni kwakhe uqembu leHighlanders ufike waba ngomunye wabagadli abahamba phambili elizweni kodwa ucine engasazwanani lenkokheli yeqembu ngenxa yokuba lihlongandlebe.
Kule story kwaHighlanders captain by the base betit uMartin Richard coach. Martin decided to take us to Emasoti. And ngizosengejela ngingathipha. Second thing abe mbalika namaplayers. But transport and town in Lords was both of our moon. I want to transport and the town to the club. 10 years to our house, jump long. That was one of the reasons I fell out in the city. But sometimes the mass of one man, we mad, I know you know to Kulika, of which I would discourage these young men. When I get in my mentor, you should look for people who will guide. If I had listened to my elders,
ekusukeni kwakhe uqembu leHighlanders Rusike ubebizwa ngegama elithi Mdududu ngabalandeli beBhoso. Udlalele iqembu leThorn Grove okuliqembu lelokitshi lapho akhulele khona. Kusuke lapho waya kuqembu leShabani Minor yikho lapho ahle waxhwala khona.
Wena eShabani asengena emhlabeni, yabona sometimes ungangena ebhizinisi ungathuthwala and so forth, uyalahleka. Amkanakade angikhole imali yami enhle, angizinadela inkohlela. As in a car, I left the house when I was offered 4 rooms to shower.
Esebalekezi Shabane uRusike ubile wadlala kuqembu leThorn Grove wasethengwa liqembu leAmaZulu waliphathiswa ukuba lingene kusigaba saphezulu esePremier Soccer League. Ekuthiyeni kwakhe ibhola uhle waba indlamanzi ebivula iphinde ivale ibhawa kodwa wenelisa ukuguqula impilo yakhe abantu bengakholwa, njalo kathesi usengumzalwane okhonza ukuba ndlale Apostolic Faith Mission.
I had so many offers on that. Parties became more. Now I'm that person who's being invited again. This video is talk fair and I am it. You know? But God willing, I'm telling you, when the spirit of the world is upon you, you don't change and you're not moved by the world. Why? Some would gossip. I'm not the same. So I said, Christmas passed because it's kind of ritual that was around the thing. And people were anticipating it. Some were saying, I get wicked.
Ngemva kokulungisisa impilo yakhe uRusike usebenzele iqembu leHowmine engumsekeli kaPhilani Bifi Ncube, njalo ube yingxenye yeqembu lelo ngomnyaka lapho elimele khona ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup. Uke waqeqetsha njalo abadlali abasakhulayo beqembu leHowmine ebelidlala kusigaba sikaDivision 2. Kulezi nsuku nguye unobhala webandla le-AFM elingenela endaweni yeNorth End, njalo uthi ulesifiso esokuba athole iqembu elomdlalo wenguqu angaliqeqetsha ukuze achathekele abasakhulayo ulwazi alo phetheyo hatshi ngomdlalo wenguqu kodwala ngempilo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyawakhuluke Njanji, sigqiba lapha uhlelo lwanamhlanje oluvalelisayo ngumthembo sithembayo uKip Stube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.